Unkosikazi Harris wethule lokhu izolo ntambama ngesikhathi egqiba umhlangano wokuqala owe Summit for Democracy oqoqwe enkundleni zokuxhumana nguhulumende wawele Melika.
It is of particular concern, of urgent concern, that democracy is presently under threat and for 15 years has been on the decline. Around the world, autocrats have become emboldened. Human rights violations have multiplied.
Okwamanje bakhona abafuna kungabi lombuso okhululekileyo. Phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo, kukhanya engani ubugugudeka umbuso kaZulu. Abancindezeli emhlabeni wonke jikelele bafuna uphele umbuso kaZulu. Sokugcwele lobukhohlakali lokwephulwa kwelungelo loluntu, okuyinto engahambelani lombuso kaZulu.
And corruption is undermining progress, and misinformation is undermining public confidence. And so it is incumbent on each of us, individually and collectively, to take action.
Uphinde wathi banengi abantu emhlabeni wonke jikelele abangafuni kube lombuso kaZulu.
We must all remember that democracy is neither an abstract concept nor a static state. Democracy lives in the people. Democracy is the people.
Kumele sikumbule ukuthi ukuba lombuso okhululekileyo kwenziwa ngabantu hathi ukuthi into ecatshangelwayo. Kumele sidonse kanye-kanye emhlabeni wonke jikelele ukwenzela ukuthi abantu bazibuse.
And democracy is our best hope. So as we go forward, let us do the work that democracy requires. Let us go to work, let us deliver together for the people.
Umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi uZulu ulakho ukwenza kube lombuso ofiswa ngunkosikazi Harris labanye.
I-democracy yona bayibona njengokubusa okukhululekileyo kuqakathekile kakhulu ukuze amazwe athuthuke. Amazwe ale democracy ayapha abantu amathuba ukuthi bekhulumele uhulumende, bamtshele lokho abakufunayo ukuthi lapho nxa uhulumende engalaleli bayanelisa ukuvota, bevotele amanye amabandla angenza lokho kungaba yintuthuko abayifunayo. Ngakho ngalokho ngombono wami yikho okuqakathekileyo ukuthi abantu banelise ukukhetha inkokheli bengabanjwa ngamandla. Sikubonile lokho ezweni laseZambia lapho owayengumkhokheli wakhona owavumela ukuthi ukhetho luhambe kakuhle kwawina ukumbe kwanqoba lo umongameli wabo okhona kathesi uHachilema. So sakubona kukhona ngakhona okho amazwe amaningi sethakazelela iZambia ngoba babonthi kulo mbuso abantu abanela khona ukuzikhethela bona. Uyikuthi ukuthi khona le ntuthuko iyenelisa ukuba khona eZambia ngoba abantu bayakhetha ukuthi xa uhulumende engenzi kuhle bayamguqula. Uhulumende usesima amazwane ukuthi asebenze kuhle ayenelise inhlelo ezizakhokhelela ekuthuthukiseni kwabantu.
Bayakhala abakubandla leZANU-PF abathi uBiden bekumele anxuse eleZimbabwe. Umnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee uthi uBiden bekumele abize umkhokheli welizwe leZimbabwe obezangena umhlangano lo ngomabonakude njengabanye.
IMelika itshengisele ukubana bona ngokwabo indoda yedemokrasi akutsho ukuthi kabayazisisi kahle. Bayenza umhlangano bethi benza umhlangano wedemokrasi kodwa betshiya amanye amazwe. Umnumzana uBiden bengicanda uzabuya ekhangele ngamehlo akhe hathi ngamehlo amadala, amehlo abo ubaba uTrump kumbe ubaba uObama kumbe ubaba uBush ngoba uClinton usiye emuva le.
Umhlangano lo ogqitshwa namhla ukhangelwe ukuba uzaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvuselela umbuso kaZulu emazweni atshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.